Inengi lamakholwa lidanile ngesiqondiso sokuba abantu abahlabileyo yibo kuphela abavunyelwa ukuya enkonzweni kulandela isimemezelo somphathintambo ezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa lapho athe amabhizimusi sebeyavula ngo-8 AM ekuseni besiyavalwa ngo-5 PM ntambama. Izikolo uthi zizaqhubeka zivaliwe okwamaviki amabili alandelayo njalo abantu kuzamele bame ukuhambahamba kusukela ntambama ngo-8 PM kusiya ku-5:30 ekuseni lapho abantu befele ngowemuli abavunyelwa ukubuthana lokuba khona emngcwabeni ukwedlula amachumi amathathu i-30. Ukhansila ka-Ward 17 unkosikazi Sikhululekile Moyo ukhuthaza abantu ukuba baqhubeke belandela iziqondiso ze-COVID-19.
Kulamalanga esikuwo inani labantu abavela lo mkhuhlane liyehla ukutshengisela ukubana sikhangele ukuthi isikhathi somqando sesiphela ngakho-ke lapho kuyancedisa ukubana abantu bangaguli lo mkhuhlane kodwa sikhangele kunjalo abantu ngesigaba lokhu beqhubeka besiyohlaba injection yokuvikela i-COVID-19 siyabakhuthaza kakhulu ukwenzela ukubana sonke siphephe kulelo kubhane olukhona. Ngakho kokunye siyaqhubeka sikhuthaza abantu ukuthi balandele imithetho lemilayezo esiyithola kwabazempilakahle ukuhlala bevuke amamaski, ukwenza i-social distancing, ukugeza izandla loba ukusanitize ngoba umkhuhlane lowo lokhu ukhona phakathi kwethu kumele sijwayele ukuphila nawo ingakhona sizaphepha. Ngakho-ke njengobulawayo omuhle siyakhuthaza ukubana silandeleni izinqumo zonke esiziphiwayo ngabazempilakahle.
Umqondisi wezempilakahle edolobheni lakobulawayo udokotela Welcome Lilo ukhuthaza abantu ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19.
Uhlelwe lothu lwe-vaccination against COVID-19 luyaqhubeka kuhle esikolweni sakobulawayo. I-vaccine ye-COVID-19 iyatholakala kuwo wonke ama-local council clinics. Iyatholakala ezibhedlela ezinkulu ezinjenge-UBH Mpilo laseNgutsheni. Iyatholakala njalo ku-private sector lapho okubhadalwa khona intengwanyana yokuthi uyithole i-vaccine leyo. I-vaccine silayo ngobuningi. Last week iBulawayo ithole an additional consignment yama-vaccines. So siyakhuthazana ukuthi lo lalo akafike ezindaweni lezi engiziqambileyo athole umuntu athole i-vaccine.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Cora Ndebele uthi kuseselodubo lokwandelwa kwendawo ezihlatshwa khona abantu.
Kulesiminye eminye esikhulu kakhulu kuma-vaccine centers lapho kuhlatshwa khona abantu lezibhedlela lapho kule ndawo kuhlaba khona lasemaclinic abantu bayagqubana abantu baphangama ngokuningi okuyinto enhle kakhulu ukubana abantu at least they are now responding in a positive manner ku-vaccination program leyo ekhona against COVID ukuze baphile baphephe into enhle. Ushuphe nje sokuyiminyana kwabantu ukutshengisela ukuthi ama-vaccine centers la malutshwana ayandiswa abe maningi lumsebenzi omkhulu kakhulu awufuni i-Ministry of Health kuphela.
Umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthumele umbiko othi bakhona asebecele ukuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 vaccine abazimeleyo asebephiwe imvumo yokwenza njalo lugatsha lwezempilakahle. Izibhedlela ezibalisa iBulawayo West Hospital, iLuveve Private Clinic, iBlessed Heart Polyclinic, eMganwini Family Health, iBulawayo Family Health Practitioner, iKings Maternity Clinic, iJubilee Clinic, iMahashula Clinic, iMarandira Polyclinic, iNorthlin Maternity Clinic, iSilisani Private Clinic, iGarden House yizo eseziphiwe imvume yokuhlaba zisengezelelwa kusimas leVivet eziyizo ezaqala ukuhlaba kunyanga edlule. Umuntu ohlatshwa ngudokotela kulezi zibhedlela ezizimeleyo uhlawula amadola adlula amakhulu amane aweZimbabwe i-$434.35 RTGS kuthi abazahlatshwa ngomongi bahlawula imali edlula amakhulu amabili i-RTGS $220.64 kodwa abahlatshwa abahlaba emakilinika kakhansili lezibhedlela zikahulumende abashawuli lutho ngokuchona kwelanga la izolo kulabantu abazinkulungwane phose amachumi amane 37,016 abakade sebehlatshwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 ele vaccine kusisho ukuba sebesedlula izigidi ezimbili 2,382,359 asebehlatshwe leli jekiseni okwakuqala kuthi abazinkulungwane ezedlula ezingamachumi amabili lantathu 23,397 abahlatshwe ijekiseni lesibili bengezeleli inani lisiya kwabaphezulu kwezigidi lengxenye i 1,506,445. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.